kuyadanisa kakhulu khonoko gande emumeni osikiyo lo njengoba sisemumeni kahulumende ku-new dispensation nalesikiyo kuyasidanisa kakhulu ukuthi ngaphambi kokuthi abantu laba bancedise umongameli omutsha umnangagwa ukuthi asebenze kodwa bona bafuna ukuthi bayehlukelise uhulumende wabo kodwa akumangalisi khonoko gande indaba leyo isendabeni yomhlabathi amadoda la alobe silwa indlela umhlabathi wathathwa ngawo ethathela umhlabathi ngoba amakhiwa yiwo wayelo mhlaba wodwa into esayilwelayo vele salelo umhlabathi ngoba ukhumbule ukuthi ubaba unkomo wayesithi kanxa ufuna imali phendulela imali ethi elima yibi lapho kuphuma khona imali ungakhangela khandi uzamunika isibonelo sendawo zakithi ngapha kwabonyama ndlovu dolotho kwakungamakhiwa ophilosopha owudi labo umartin o-os labantu yiwo bodwa kuphela ababekhona kathethu ungakhangela umhlabathi uthethwe so hundreds and or thousands of families bakhona phana bathi abantu bathole indawo zokuhlala indawo leyo yayingeyabalutshwane amakhiwa abuhlungu ngakhonokho kodwa mna ngithi uhulumende asingakhali kakhulu ngama-sanction asisebenzenini uhulumende kumele abe le ndlela zokukhawunta ama-sanctions.
Isiye kuwe baba Mkandla, ubaba uGawula uthi ama-sanctions abangelwa ngumhlabathi. Uthini wena?
Kungaba kuyikhono lokho sibili kodwa-ke ngibona ingazani ama-sanctions abekelwa abantu abahamba bayawacela ngiba benza kwaba lama-sanctions asovoluntary ye-amelika kodwa lokhani kwakusenziwa phela kumbuso kamgabe nothi le inye dispensation kumbe linye republic asikwazi ukuthi iziseviso zangikhona zona lezo ngezani kodwa-ke waye singakhuluma ngawo kakhulu kangaka kube kanti wona mvele akhona kumbe kawakho anti yena uhulumende kuyemele ezaphruve yena yedwa ukuthi kashiyena lwana wokuqala lwana lo sengomunye uhulumende lo so lo uhulumende omutsha lo wonini wenzeni yikho into emele eqakathekile ukuthi ikhangelwe uhulumende yanaleyo akho kuthi emele kuzokhuluma ngama-sanction athi kayena ngazilungiselele ukuthi khona yena uhulumende omutsha ngasozebelokhethwele into endala
hhayi kuyezwakala baba Mkandla iqiniso yokuthi ama-sanctions awacelwanga bafakela ilizwe ngoba idale lemelika lahlala phansi labona ukubana hayi kumele sithathe lezo zinqumo hayi singasamotshi-ke isikhathi silapho othi sibuyele njalo kubaba uGawule baba Gawule umzwile lapha uMkandla uthi hayi ama-sanctions ye siyabona kodwa-ke asikhangeleni phambili uthini wena
mina ngiyavumelana lo Mkandla ukuthi sesiqale kakhulu ngama-sanctions ama-sanctions la kanti ngaso zasuswe vele ngabantu laba abancindezeli abasincindezelayo abathathela ama-resources ethu lapha thina silabo konke inothi yethu silayo la asisebenzenini siqedele i-corruption yesilimazayo kanti i-corruption ilizwe lethu yasoze liye phambili nge-corruption i-corruption yesilimaza kakhulu siyakaziye phambili asibuyisele i-corruption sikusile ne-api senzela ithi indawo ilizwe ethu lihlanzeke abuzabona la ma-investors ethu uyegijima yonke into esiba asikhulumeni sisenza okukhala ngama-sanctions lawo soze kusincede kususe ndawo ngoba ama-sanctions aso zasuswe yilaba abantu bafakele indaba elweni ukuthi bathathelani umhlaba wethu ngabe funa umhlaba uye ngabantu abaluthwana amakhiwa ophilosofe labowoodi labomartin os yoba abathathe babekhona umhlaba wonke usethi usathwaliganga kumhlaba wonke nalo wabantu abathathu abantu abangu-four kathethi ungathi ilizwe lalingelethi lokena igalwele umhlabathi umhlabathi wethu awulwelayo sawuthatha kumhlabathi nganxa kumbe sathatha ngezinye indlela eziyethize abafuna ukuthikhoreso lapha kodwa sawuthatha umhlabathi ona kumele siwuvikele ngabe sesibumbe umnotho wethu phezu kokuthi sikubele singabi nge-corruption
hayi isikhathi sesingasavumi ungasigqibela uhlelo mnumzana Mkandla
hayi siyabonga kakhulu ngohlelo oluhle kangaka siyabonga sibili hayi ubeke kuhle laye uGawula laphana sesithwele ukuthi khona laye umngameli lo engabe lokhu ekhala lapha ngama-sanction ona lawo kuhle kakhulu inkundle njengayona leyo iyasibonisa okuyikho kulithutha lokungasiko kulithutha nokuthi lathi singakhula njani kodwa ukuthi kuleko esikhala ngengoma yokuthi kulama-sanction hhayi mina mbona ngazani kuyabe kungaqondanga i-corruption le ekhulunywayo leyo hayi kajele iphele kule mali lapho ezahamba labanye abantu ngenkwa kwamanye amazwe kwathiwa khona kuyaziyalandelwa asizwanga lutho ngazo ukuthi zagcina zitheni lezo mali so yikho khona lokho okwenza phela ukuthi khona sibe lokho esikhala ngayo imali ndlu ngalokho-ke kuze kuphele konke lokhu lakhe kasizikhangeleni ngaphakathi kwethu ukuthi senza into eqondileyo yini.